sithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo9 kube lomdumo ezozwileyo. Zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola, kodwa ekuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo. Kutholakale imzila iroli, abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakuthi yikho abakucabangelayo. Esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi, ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina, sikhulumisane lomphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini, sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa. Lokhu ungasiboni yini leso sidingo?
Ngilokhu engikholwa ukuthi ukuyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngizakuzwa abanye esisebenza ndawonye lazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lowo phetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba lomthandazo odwa ugcwele abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba babhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli uzimisele, okutho abanye bakhe whether ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zeBhalagwe, ayisizo zakhamizi zemathebelelendi ezikwenzileyo lokhu, kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthe udaba lombhuqazwe kalukhulunywa kukhululekile, hhayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli lithe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzwileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efananayo, okutshenzisa into ngabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umdumo bathi bawuzwile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzwile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho kodwa bona bathi bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.